Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesithathu mhlazi ku 24 lwezi 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, icala lelunga lebandla lezanu PF elabotshelwa ukuloba kunkundla zama WhatsApp awebandla lezanu PF lisithi umnanga kwakenelise ukubusa kulomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwengwa livinjiwe ukudluliselwa emthethwandaba ophakemeyo ngumanji weHarare izolo.
Ukuthethisa umnangagwa kumbe ukukhuluma kubi ngomnangagwa angikholwa mina ukuthi kulicala, ngoba iconstitution isekelo sethu sombuso siyasivumela ukuthi abantu bakhulume bekhululekile futhi bekhuluma santando.
Umlingisi owazwakala ngokudlala kumdlalo kamabonakude othiwa amakhorokhoza uBernard Bekilizwe Ndlovu uselobe ugwalo olulonda impilo yakhe etshengisa ukuba okubi kungasetshenziswa ukwenza okuhle.
Imumethe indaba yokudinga ubuhle lobumnandi phakathi kwempilo noma izinto zingelula.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Manje eBindura izolo wale ukuvumela ilunga lezanu PF eletheswa umlando wokuthuka umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi lidlulisele udaba lolu phambili luyethethwa yiConstitutional Court. Umsolwa umnumzana Goodman Musariri ubotshwe nyakenye kuthiwa uthuke uMnangagwa ngemva kokuthumela umbiko kuma WhatsApp group ezanu PF esithi umsekeli kaMnangagwa umnumzana Constantino Chiwenga kumele athathe intambo zombuso ngoba yena uMnangagwa engenelisi ukubusa. UMasariri omelwa ngamagqwetha eZimbabwe Lawyers for Human Rights ubefuna udaba lwakhe luyethethwa yiConstitutional Court ngoba esithi imithetho esetshenziswa ukubopha abantu abetheswa icala lokuthuka umongameli welizwe ayikho emthethweni. Umthethwandaba kamanje uzaqhubeka uthetha lolu daba mhla ziku-14 ngenyanga ezayo. Kulo manje weBeitbridge olahle icala elifanayo ebelisetheswa abasolwa ababili kunsukwana isanda kwedlula. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lohlaziya ezombusazwe njalo engunobhala jikelele webandla leZaphu umnumzana Mthulisi Hanana.
Ukuthethisa umnangagwa kumbe ukukhuluma kubi ngomnangagwa angikholwa mina ukuthi kulicala, ngoba iconstitution isekelo sethu sombuso siyasivumela ukuthi abantu bakhulume bekhululekile futhi bekhuluma santando. Into esembi ukuthi imithetho eminingi ayikafakwa kumbe ngathi isekelo sombuso silaso asika nanzi imithetho ethile emitsha okumele ukuthi ngayisikhona ukuthi lale emdala somedi ngasi susiwe ayikasuswa. Kodwa ke angikholwa ke mina ukuthi umantshi ungokwala ukuthi licala likhangile constitutional court usho ukuthi lundoda ulecala, kusangenzakala ukuthi lundoda afunyane engelacala ngoba leli licala elingekho emthethweni emitsha. Sizathemba ukuthi umantshi uzalibamba kuhle icala ngoba khathika kwabi lesidinyeko sokuthi liye enkantolo engaphezulu. Kodwa ke njengoba sikwazi ukuthi lapha kukokhanda lemtshelo wakhe kusangenzakala ukuthi lo muntu agwetshwe ngoba sisazi ukuthi kwesinye isikhathi phela inkantolo ziyasetshenziswa ukuba izinduku zikahulumende ukuchaya lokuchobodisa abantu abazondwa kumbe abakhanya behlukuluza uhulumende kaMnangagwa.
Isike saxoxa ngomantshi weBait Bridge olahle icala ebelisetheswa abasolwa ababili elokuthuka umongameli yemasoni Mnangagwa. Ilolu udaba singabona yini umthethwandaba uluphatha mhlawumbe ngaleyo ndlela kumbe singabona umsolwa efunyanwa elecala?
Okumele sikunanzelele ukuthi njengoba singani siyasondela kukhetho luka 2023 kusangenzakala ukuthi lundoda afunyane lecala ukwenzela ukuthi abe ngumzekeliso kusetshenziswe yena ukwethusela bonke abantu abangaba lesifiso lomnakano lomcabango kanye lokufuna ukukhuluma kube ngomnangako. Kodwa khona vele emthethweni akulacala elinjalo lapha saba sesiphongukwenzela nje ngoba sikwazi ukuthi khona uhulumende vele usebenza umthetho ukuhlukuluza abantu kulokuthi awusebenze ukuvikela abantu. Kusangenzakala lundoda afunyano elecala, kusangenzakala sibili, kodwa hayi ngithemba amagqwetha amela abamalungelo luntu azasondela amsize amxhasa amphathise ukuze aphume laye engalacala.
Okwenzakalayo konke lokhu ukubotshwa kwabantu ngalindlela singathi kuvezani ngombuso kaMnangagwa?
Uyabona nxa umuntu ekwazi ukuthi ubusa abantu abangamthandiyo futhi abangamfuniyo, phezu kwalokhu ekwazi ukuthi kababusi kuhle kabaphathana kuhle abantu ababusayo, uwenza njengalokhu esikubonayo elizweni ukuthi uyazama ngazo zonke indlela ukuthi abantu bangakhululeki, abantu bangakhulumi, uyavimba amalungelo abantu kukho konke abakwenzayo. Kuyatshengisela sibili ukuthi umbuso kaMnangagwa ngowenkani, ngobudlawu abembamba ngamandla, ngumbuso ukuthi khona nxa singakhipha ukubamba abantu buchapha lokho akwenzayo ngesebenza kumbe umthetho kumbe amapolisa kumbe amasosha, hayi into entengantengayo engelasisekelo. Yikho nje sibona besebenzisa amandla ekhothi namandla amasosha namandla amapolisa ukuthi umbuso lo ukhanya ngani uqinile, kodwa hayi kakusela lutho, hayi intuthu yesithwala nje kayiphandle.
Umnumzana Mthulisi Hanana ucubungula izombusazwe njalo engunobhala jikelele webandla leZANU PF, ubekhuluma leStudio 7 ecingweni eseSouth Africa. Kolunye njalo udaba olufanayo, abasekeli bebandla leMDC Alliance abayisithupha ababotshwe ngempelasonto emzini we-Epworth eduze leHarare ngemva kokuthuka amapholisa besithi bayizinja zikaMnangagwa baze bakhululwa esitokisini izolo. Abayisithupha laba babikwa bathuka ipholisa elabopha omunye wabo ogogekileyo bamhudula, yikho okwaphoselwana la mazwi. Baphiwe ithuba lokuhlawula imali engamadola ezinkulungwane ezinhlanu, $5,000 ngamunye. Wazakala ngokudlala kumdlalo kamabonakude othiwa Amakhorokhoza, uBernard Bhekilizwe Ndlovu uselobe ugwalo olulonda impilo yakhe etshengisa ukuba okubi kungasetshenziswa ukwenza okuhle. Sixoxe loNdlovu ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Yebo, ngiyabonga Kande. Yebo, kuliqiniso ukuthi kulo gwalo esengilulobile ende lolu gwalo lona isihloko salo sithi ngesilungu sheet consciousness, ma ungabe ukhangela ngesindebele engisikhulumayo kini, ungakufananisa lokuthi saga lesithi sesindebele sithwa sona zithathwa ziluma ngezinye indlela. Lele libala iphrase yesilungu le sheet consciousness ikhuluma yena leyo nkulumo oyimomethe yena leyo nkulumo yokuthi zithathwa ziluma. So umethe indaba yokudinga ubuhle lobumnani phakathi kwempilo noma izinto zingelula, ngingathi yikho okuphakathi kwalolu gwalo ngamafitshane, ukuthapha ubuhle phakathi kobubi ngendlela esithapha ngakhona inyosi, ngendlela esithatha ubulongwe benkomo ekhaya obunukayo sibusebenzise ukusinda phansi, sibuthise bunuke budake inyosi bese sithapha inyosi
ngo ngenxa ukuthi sisebenzise ubulonga bonobiyana so ngikhuluma ngaleyo nkulumo yokuthi lapha sithe sahlangana nobubi asidani kale kodwa sithatha leyo thuba ukuthi silisebenze bonobo bubi sibuthene bube into enhle njengoba ungakukhumbula kudala mabe sikhula ekhaya uthi ungalunywa yenkume babeyithisa bayiyose base bethatha umlotha wayona lona bawenza ukudla into kade kumele ukuthi kuzise ubuhlungu iqinisi ukudla kwakho
kahle kahle kuyini okwenza ukuthi ulobe lolugwalo
lolugwalo ngilulobe ngenxa yalokho esengidlane nakho empilweni njengomuntu kweyami ilaye sukela izalwe ekhaya etholotho emambanjeni line izinto zinzima kunemikhuhlane kunempunza inkomo zisifa kwesinye isikhathi futhi zelo ngikhule ngesikhathi sempi kulwela ilizwe abadala sometimes bekhinjwa sibabhekile bengabantu abadala umangale ungumntwana ukuthi kathi izinto zabanzima kangaka kutheni ungene egangeni ulunywe izimulonyovu ulunywe izinyosi sometimes uphosa ulunywe la inyoka mpela abanye bezibaluma inyoka bafe uhlatshwe ngameva enyaweni lapha uyebangulwe ebusuku kube nzima yonke lento ibizo lezo nyosi ibiyo leyo seed engene phakathi kwayo mase ngibheka esengikhangela manje sengithi ngiyakhangelisisa ngibona ukuthi how into lezi noma bezinzima kanye bezingalandanga ukuzo kakhulukazi bezilande khona ukuzosiqinisa zilande khona ukuzosifundisa ukukhalipha nokuhlakanipha ngikhumbule futhi ukuthi temasikhula sihlala ngaphansi kwezihlahla sibumba umdaka kubunja inkomo kube nzima sidlale futhi singabantwana kungabi khona ozositshela ukuthi wena uzodlala ungubaba besizicabangela wonke lo amadlwana wonke lawo so bekuyindawo nje ebifundisa ukuthi uhlakaniphe kodwa uma uyikhangelisisa indawo enzima indawo egcwele inyosi mangikubeka ngesaga indawo egcwele leyo nto engiyibiza ngithi ngesilungu so ngilibhale leli bhuku ukukhankasa ukuthi sintshe kubhekeni ububi njengobubi kodwa sibubheke njengomkuba into eletha uphila ezihlahleni into eletha uphila engadini
manje ugwalo lwakho lolu luzathengiswa njani njalo ngapi ukuze abantu ikakhulu abalaleli babekwazi ukuthi ngqabela ufuna lolu gwalo bayengathi
so lolu gwalo luqala nje ngale nale iveki esingene kuyo mhlaka 27 November kulilanga lami lokuzalwa yilo futhi ilanga lokuzalwa lolu gwalo so luyabe luthengiswa khona mhlaka 27 njengoba nje sisalivela abantu sebeqala ukulithenga namanje but i-official launch yenzakala mhlaka 27 okwamanje sithengisa face to face abantu bayenza ama orders sibanikeza lelo bhuku face to face ukhona futhi ngikhuluma nje namhlanje ngithola i-order evele eNew Zealand so siya eKorea le copy yakhe kuyimlodi okhashana ukhokha imali phezwa kwale khokhwa la eSouth Africa ukwenzela ukuthi sikhone ukuthi sinikeze iKorea company ihambe yamnikeza ula the plan starting from next week sala iprocess yokulifaka kuAmazon ngoba abantu abaphakathi phandle kweAfrika nabanye abaphandle kweSouth Africa lapho esikhona sebetshengise kakhulu ukuthanda indaba yakhona njalo futhi nakuyabe ngiku Twitter space eyabe ihostwa ngubusi noTom nomzala Tom eyabe ikhuluma monga le ngiyabonga kakhulu and yona indaba yakhona ngixoxa akamnandi nje ngelizwi lokungumfana okuncane okukhulele ekhaya uzakuthula ukuthi iyehlukaniswe yabami ngokungumfana okuncane okukhulele ekhaya kuyixoxa lindaba mpela nje kuyimi lokho okungumfana ngona kuxoxa izinto okwakuzibona ezazihlekisa kubukela amadonke ejimisana ekhaya kubukela izinja nazo zigijimisana kumangala ukuthi kanti why izinto zini bese kuthi phambilini istory sakhona in terms of istyle uthola ukuthi mina esengikhulile yimi engithatha over from umfana lowo obexoxa istory sakhe engumntwana sokusiba nelizwi selisiba ngolo muntu omkhulu eselibheka izinto njengomuntu omdala manje seliqalisa ukuyinterpret ukuthi lokhu kwakunje kwenza so
lo ke ngumnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu umlobi ubexoxa ecingweni le studio 7 eseSouth Africa
le Studio 7 esakazwa eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 naku 15460 kHz ku-short wave
okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo
Lele parlamente lele bilitane libiwa lihlaziye udaba lweZimbabwe lapho ukukhulunywe ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa waqamba amanga ukuthi wahlangana lenhloko kahulumende umnumzana Boris Johnson. Leli dale liphinde lagcizelela ukuthi uhulumende weleBhilitane kasoze ayekethise izijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla lezanu PF nxa uhulumende weZimbabwe engaguqulanga izenzo zakhe. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi ugatsha lwezokhetho olweZEC soluqeqetshe lwaqeda indlela zokuqhuba ukhetho ngalesi sikhathi sobhubhane lweCOVID-19. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Njani, linjani lonke balaleli labasakazi. Hawu bakithi asibonge nini ukuthi inkosi asigcinile siyaphila. Ake ngiqondise lapha bakithi, ngiyaxolisa kakhulu ukuthi ngingezomunye wabembone ekhulumile, ngisokungani ngiyachallenjana leyo anichallenji. Ngicela ukuthi ngibeke kanje, ngizwe omunye umlaleli esithi yena izaphu sizaphambanisa MRP yayingaphi iminyaka yonke le. Kasixoleni khonapho sikuzwiseni kuhle. Emalangeni adluleyo ngike ngathola omunye umbiko wathi sithi ubaba wethu uMoyo umqondisi yena uthi kasoze acontest ku-presidential. So nxa engasoze acontest ku-presidential asinanzeli ukuthi amandla kawakho phezulu ngale. Yikho ubona sithi thina ke okamqabuko usibangilizwe yena njwane evumile ukuthi uyacontest. Ngibuyelela izwini lakhe elihlothe yena abahlangane labo bantu bekhulumisane ukwenzela ukuthi abe-MRP abaye befuna ukuvotela president bangene kuzapho bese bebuyela ke ngezinye izikhundla lezi zangokouncil, mayor, MP. Kodwa ke ngapha kupresident beye kuzapho senzele nje uloba sidliwe sizuze lathi kumelwa ngale ephalamende.
Ku studio 7 ngawe ninjani lonke lapho balandeli labalaleli alivule phela wethu amavideo la ekezisozi bekhuluma ekelalelwe lapho ukuthi uthakazi MDC kaThamisa akubanjwane man kuqale kusetshenzwe ndawonye ukuthi sokuqale kukhutshwe izano lesihlupha le. Hayi manje sihlala amagangeni la into zethu azihambi, omama bahlupheke emakhaya le. Yebo so hayi badala celani sibili, siyakucela sibili umthwakazi. Hayi khona umuntu evuke engutsheni ethi mina sengifome yami iphathi siyimthwakazi. Hawu bani labantu sebethi beyilandile kwele labantu sokulandelwana vele sokubi vele ngenxa yokuthi kuthiwa sikhethe ukuNdebele. AkulaNdebele akulashona, sibambane nini senze ukuthi kwenzeke into e-1 kuphela. After that sikhona siyabona umthwakazi iThamisa lo sesifunda ukwenzakalayo. Uyabona so siyacela lathi sizile lamathethu layo kekhulume lapho.
Salibonani basakazi beStudio 7 labalaleli bonke. Ngingajabulakazi kakhulukazi ma kungafika isikhathi umeseji wami lowo bami kulo daba oluyolingihlukumezileyo. Ma ngisizwa khuluma ukuthi kuthokula abantu abananzelela ukuthi ngaphansi komhlaba kule chebetheli so bagepha bekubha ngaphansi. Imizi yabantu igcine ibilike le ndawo iyagubudeka ngenxa yomhlaba. Njalo ngizwe kuthiwa abantu baleso sigaba kabakwanisa ukukhuluma ma bethu bayakhuluma bayesaba ukuthi bazahluka. Waye abantu baleso sigaba bengaphakami bekhulume bebephakame betshengisele ngoba into eyenziwa siyinto enhle. Yebo kungabe isimo somnotho sihluphe, isimo sokuphila singabe sihluphe elizweni, kodwa ukuthi kugejwe ngaphansi kulinyazwe umhlabathi ugugudeke ukuthi umuntu ebethi isimo somnotho siyahlukumeza uwe wona umuzwe omunye umuntu ngenxa ukuthi isimo somuntu siyahlukumeza. Udaba lwangikhona lukho right khombisa impilo zami ziyasezibe engozini ngodaba lolo. Abantu baleso sigaba kabaphakame betshele ihulumende ukuthi no into eyenzakala lapha ayikho right. Amaphoyisa la ephakamisa inyawo kuzelela ukuthi udaba lolo lulungise. Olwesibili lulapha umuzwe wami ungukuthi ma kungukuthi amathebeleni nje umthwakazi ilizwe ngelethu umhlaba wethu kuyalani pho ukuthi umhlaba wakithi esuphi lathi sibe ngabakhululekile endaweni yakithi sizaphiwa nje wakithi ngiyabonga
nivuka kanjani balaleli be studio 7 livuswa ngihlanhla mahlangu osebutswana e Francis Town ngibingelela umama emalungu elupane semphulu ngithi mama uvuka kanjani ngibingelele unkomo RJ wayesebenza esibhedlela esemphulu ngituvuka kanjani mdala ngibingelele umakhelwana wami sathulani undivula ngituvuka kanjani sathulani ngomalumami uPhulu ngwenya wenyanga ngituvuka kanjani lapho ujabulani ngwenya laye engamjiyi umza wami ngituvuka kanjani ngitili njani izulu ngapho thina ngapha e Francis Town hayi liyana liyana silina kuhle lina kakhulu futhi ngapho ke seliqale selikulima yini bantu bemalunku ngithi ngiyabonga imunhlanhla mahlangu wakomatshivovo koncube khonaphana ngitilisale ngokuthula
singelele kwistudio 7 igama lami ngubheke lapha kumadabu endaweni yaselitholotho silohlupho nje olukhona olwesikolo neklinikhi endaweni yakithi kathesi izulu seliyanetha siyathwala nzima kule ndawo nje namanzi ukuthini umuntu ogulayo ngeke kwanise ukuhlapha phetheya ngale umfula yabunamanzi endaweni yasentoli lapho esiyakhona eklinikhi enye futhi umfula ma ugcwele sesisakile abantwana besikolo bafunda ephakama komanguba kule nkalakatha ehlathe kumele sabeka nomango wakhona awufanelanga abantwana bamantombazane njengalokhu nje ma ngikhangela kathesi abantwana bafunda le ngaba amantombazane bahamba ehlathini akukho umuntu obaqhubayo okungangokuthi kungenzwakala izinto ezitheneyo nomfula la usula amanzi nje ma sebebhala imihloliso kathesi kungenzeka vele bephumele zero ngoba umfula ma usugcwele awuthapheki abanye babe bephambili ngezifundo ngapha endaweni okuthiwa kusemathula kokhwali kukude lapho okungangokuthi sibili ma ngabe kuthiwa uyagada imoto siyakhona ungabhadala maybe 20 rand okuya khona ngoba uma ngakhona mkhulu bengifisa nje ukuthi abantu bakithi ngabe ndawonye ngomqondo noma singayakha iclinic kumbe sakheni isecondary sihlanganise umqondo sakheni noma amacottage amabili sakhe namaclass amabili okwenzela ukuthi uhlupho lolesibhekane labo mhlawumbe igovernment la ingathathela phezulu hayi sithole nzima bakithi endaweni size sifise lokuthi uNkulunkulu ngawe uyasizwela kodwa kokungasenani ke uNkulunkulu sifise ukubana esihlanganise umqondo bengifise ukubana i-ode yami ingafunda lapha kustudio 7 inkosi lenzele kuhle balaleli labasakazi abasakaza indaba ezimnandi inkosi igama lami uBK Mosa
salibonani salibonani kustudio 7 linjani lonke bantu bezimbabwe okhulumayo ngu-Isaac Ndebele ebulilima endaweni yaseplumtree mina ngicela ukudlulisa lo mlayezo wakithi funa ukuthi lo mlayezo uhambe lo mbuzo uhambe uzofika kwumqondisi ukuthi njengoba umqondisi ethi iZimbabwe ufuna ukuthi iqunye ufuna ukuthi iZimbabwe iqunye ukube le mthokazi kumele ukuthi acacisele abantu kunokuthi acacisele abantu ukuthi nje bona ethi iZimbabwe iqunye ukulwa lo mthakazi umthakazi lo uyaqunywa kube kuhlala amaNdebele wodwa khona lapho yini ngoba akulazweli kalahlala umhlobo oyi-1 abantu seke sizwe nje abantu bakithi siphonga ukuthatha udumo yesi siyakwazi ukuthi abantu bezimbabwe siduphekile but i-solution yeZimbabwe laphana yi-politics iqembu umizwe lana libuswa ngumuntu ongalunganga lifisi iqembu lana libuswa iqembu lepolitiki engalunganga so bakithi asiyekeleni ukukhonfuza abantu into e-solution ekhona eZimbabwe lapha ikuthi abantu bavote bakhiphe uhulumeni wekolo okhona bakhiphe i-government lekhona eZANU-PF lizabona zonke izinto ziqonda lokhu zikhwebhana ngeminwe kuthiwa labantu umhlobo othile lo mhlobo othile ayikho into enjalo ngeke kwafaka kwayenzeka alikho izwe okwathwalisala abantu abayi-1 kuphela lelo izwe linjani lona leo so asikubekeni kucace nje abantu bafuna ukukhonfuza abantu ngento engekho umbuso ongalunganga umbuso kamnangako umbuso ongalunganga manje yonke into ivaliwe i-economy uyivale yonke akula tourism eZimbabwe akula amakhumbi avaliwe ngesikhathi sekhona umgali kwakungcono ngoba amakhumbi ayihamba kahle abantu abakhona ukusebenzela besiyawodeza izinto or kuma-neighboring countries ko-South sasikwe siyawuda kodwa manje lo lokuyivalile enengi corona ezimbela ukuthi abantu bengasebenzi kahle ezimbela nokuthi amaqembu epolitiki angasebenzi kahle so mina ngifuna ukuchazisa kumuntu osezimbabwe isicolo ukuthi nekhona izimbabwe ukuthi abantu bavote bavotela iqembu abalifunayo uKristu izani ukuphela lokuthi ilizwe liqhunye phakathi akuyasinto engasebenza lo yasikhohlweni ngakuluka ke
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelangi lokwenza le studio 7 elisithumele ngeWhatsApp unombolo ezithi +12024650318 ukwenzemelika inani lababanjwa igciwane le-coronavirus kwele Melika libikwa seliqansa kulabantu abafika phose inkulungwane ezilikhulu 90,000 abatholakala belegciwane leli ngalanga linye kulezigaba ezingamachumi amathathu ezibikwa zesibala loludubo phambilini kwekhefu le-Thanksgiving kusasa lapho okulenkulungwane lenkulungwane zabantu ezizahlangana khona zijabulela leli khefu ukuhlaziya lolu daba sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Jerry Twala Jackson
Mphakazi igciwane leli elithilela umkhuhlane we-COVID-19 kubonakala lokhu lisasekhona simile ngoba abantu babonakala lapha kubomabonakude lakumaphephandaba kanti-ke nje labantu nje sibaziwe kukhona lapha lalapha sizabe lokhu bekhala ngakhona ukuthi hhayi ngapha umkhuhlane lo usuke wasihlasela emulini ngapha ngakho-ke ngingathi umkhuhlane usekhona simile kodwa kakusafani lasekuqaleni kungathi nje usuwehlile kancane nje
indawo ezifana lamabhawa sezavulwa yini njalo abantu bayagqoka amamaski beqhelelana na
ngasikhangela iindawo ezinjengezindawo zokuzilibazisa kakhulu iindawo ezinjengamabhawa awe maningi kangako amabhawa avalayo iningi lawo nje behlisa inani labantu abangaba khona phakathi kwendawo lezi zokuphuzela utshwala ke kodwa-ke nje eziningi zakhona mpela bezisekela abantu bangene ukuthole abantu bezihlalele laphana bengafakanga amamaski kanti-ke ungababuza ukuthi kungani bengafaka amamaski batsho ukuthi khona ngoba bahleli lapha yindawo le yokuphuzwa khona kuyadliwa uzodla kanjani mhlawumbe uphuze kanjani ngapha ufake isifonyo emlonyeni ngakho-ke nje labo mthetho mpela behluleka kakhulu ukuthi bangayithini le ndaba ngakho-ke sinazelela ukuthi iindawo eziningi kakhulu sezibuyele esimeni esasizo sona before umkhuhlane uqala noma yebo sisazi ukuthi umkhuhlane lokhu khona lokhu bekhuluma ngawo kanti-ke le minyango yabo lapha uthola befakile ibhakane elithi umuntu onke kagqoka isifonyo kodwa-ke lokho kunzima ukuthi kulandeleke ngoba ngiyeke ukugqokisa umuntu isifonyo ngapha esidla enaha
umnumzana Jerry Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ngakhibi uhlelo lwalamhlanje ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo icala lelunga lebandla lezanu PF elabotshelwa ukuloba enkundleni yeWhatsApp lisithi umnangagwa akenelisi ukubusa kulomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwengwa livinjiwe ukudluliselwa phambili emthethwandaba ophakameyo silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com